lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Deborah Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association. Ukwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphathelene la kuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esidithorete okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizimisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki, ngeviki uphiwa only 1,000. I-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month, nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotshwe vele khezi kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyathi usufike ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi beyihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet nxa ususiya uyikhovetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise. So kule khadi elithengiswayo futhi kwe-net1 li-100 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena ugcina usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali liyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day kukhanya vele imali leyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yangkhona abakhulumayo bona laba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yangkhona vele engasasizanga lutho. So nje besize sicela sokuthi ngawe uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe i-cover i-COVID time. So igcine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khonapho. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma eseyifaka uhulumende kazange ebe nelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki. Nxa sinanzelela with the equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingene RTGS from this time up to this time, thina yapho ngoba yi once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi ngoba really i 600 bond kayisathengi lutho. Ngibe sengithi kithi thina as BVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive.
Lo-ke bekungunkosazana Deborah Mkasa ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.